Wakhathazekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubopha abanye babo mahlayana esenzela ukubhidliza amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla le-ZANU PF Party ubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubana iZANU PF iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokuba nange nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe, nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU PF, uMnangagwa engena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa, wayethembisa ukubana ama-teachers athole imali ethengayo, wayethembise ukubana ke kukhulumende wakhe babethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa sikubona kubotshwa kwabantu, kuhlukunyezwa kwe-opposition, kubotshwa ke kwama-journalists, kuhlukunyezwa ke kwama-lawyer. Konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni lasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
Usiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokubana bakhangelela ukudliwa kukhetho oluzayo, sebelandela ke indaba ze-election. Besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esasiqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezelwa, akazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu labantu esebenza labo ama-members of parliament loZulu woyi konke jikelele. Okufunekayo kathesi ke eZimbabwe yumanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuZanu noma uku-CCC, uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma eSabatheni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane, sime ndawonye kubana ke siqede uDubo eliselizweni. UDubo ke kunguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze, esikhuthazela abantu kathesi sesisiya ke kumaprocess okukhipha ke ingwalo zethu, ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esiyikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe kubana sikhiphe uDubo ke, uDubo luyiZANU PF.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efindlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into ebangukuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe yikuthi laba basezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki, kabavoteleki. Ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela igugurawundi, umbhuqazo wegugurawundi, badilize i-industry, badilize zomnotho, sekugcwele amaphotholo kuyo yonke indawo, izikolo kazisasebenzi, izibhedlela zisasebenza kula mithi, impilo nje inzima, kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemuvi kusuka ngo-1980. Ngakho-ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980, kabavoteleka, soze bavotelwe ngabantu. Ngakho-ke sekumele batshaye abantu, bethusele abantu ukuze abantu babavotele.
Uncuba uthi akusuze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Isimo siza konakala sisiya phambili kusiya ngo-2023, njengoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota, kuzabe sokonakala izinto eziningi, kuzaba lokwethusela okukhulu, lokutshawa kwabantu okukhulu, ngokuba phela laba basezihlalweni, laba babusayo besesaba kakhulu ukuthi akusoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe, ababuse ngakhona ilizwe. Akusoze kumbangalise ukuthi ubone kutshawa abantu, kusethuselwa abantu kusiya phambili. Ngokuba isimo sitsho kanjalo, akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela. Kodwa-ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshaywa kwabantu.
Kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandla le-ZANU PF uthi kubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala, kungakhathalekile ukuthi usuka kuliphi ibandla, usuka kuZANU PF kumbe usuka ku-opposition. As long as udale amacala, lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokho okuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ibizwe likamongameli wethu upresident Jim Mnangagwa lohulumende wakhe new dispensation le mizamo yonke ayenzayo especially re-engagement and engagement exercise siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyetshiyeneyo siyabona ama-skirmishes esenzakala lapha elizweni abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa nxa kusiyafika ngalo abantu bebutheni sokutshengisa umhlikisha sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe bebotshelwani bayebenza amacala so lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso ngendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani there are human rights violations in Zimbabwe lapho eZimbabwe sesisekhethweni
umlejo uphinde wathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho ngokuthula
lokho okuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe akula tension eZimbabwe siyazikhampenela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengezanu p f lathi sekhampena ngokuthula ngoba umongameli othulane sixwayisa ukuthi bantu bakithi hambani ledinga amavoti ebantwini lingafosi abantu lingatshaya abantu kunjalo lathi sekhampena ngokuthula and siyafisa ngazo nje indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment kodwa siyakwazi ukuthi zanu p f izawina amavoti abuyayo upresident wethu uzanikwa another term because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela imisebenzi ayenzayo iyazibizela yodwa amavoti and lokhu ayisonto esingayithandabuza yinto vele
kulamalunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare kulamanye njalo agoqela umnumzana Job Sikhala abotshwa esethiswa amacala ngokuthuthozela udlakela enyathime abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili usikhala lokhu evalelwe amalunga ebandla lemthokazi republic party labo bavalelwe entilongweni